Umhlangano wenu ngabuqakathekile ebuhlobeni be-Russia lobuhlobo be-Africa le-Africa obudala kakhulu njalo buhlobo osobuzithola bumimanzonzo ngenxa yomumo womhlaba ukuphenduka kwama-superpowers lempi lese-Ukraine osokusenza ukuthi ama-superpowers abuze amanye amazwe ukuthi wena umi kuphi, wena umi kuphi, wena umi kuphi. Ngakho bona ubuhlobo be-Russia ne-Africa bubalulekile, siyabazi njalo budala. Kodwa-ke nxa sokubuya iZimbabwe siba lesimanga ngoba ngaphansi kombuso weZANU-PF iZimbabwe yehlulekile ukusebenzisa lokugcina ubuhlobo bayo lomhlaba entshonalanga lempumalanga ngenxa yendlela nje yobuhuquluzi. Sokukaningi sizwile kuthiwa mega deals, izivumelwano ezinkulu, ama-contract asabekayo ukuthiwa asayiniwe. Lawo ma-contract akaze alethe lutho phambi kwamaZimbabwe etafuleni lamaZimbabwe. Siwabona ku-Gold Mafia, siwabone abadlelana lohulumende leZANU-PF bethenga izimoto ezidulayo ezisabekayo, belala phezu kwemali, beqamuyela izitina zemali abantu beZimbabwe belambile. Ngakho kula nto singayitshayela izandla ngokuthi kuthiwe umnangagwa uyesayina izivumelwano e-Russia eziyabuya lo mnotho. Akuzange kwenzakala njalo asithembe ukuthi kungenzakala namhlanje.
I-Russia ngelinye lamazwe athuthukileyo asezisondeza kakhulu kuzwekazi le-Afrika. Siyazi iMelika layo yenza imhlangano labakhokheli be-Afrika, imhlangano ye-US Africa Summit. Kanti le-China layo iyazisondeza kakhulu kumazwe ase-Afrika. Ungathini kahle-kahle ngalokhu? Kuyini okwenzakalayo?
Kulombango baba kulobudlwangudlwangu kubangwa i-Africa bathi ngesilungu yi-scramble for Africa. Umbango lo umdala usukela khona le kubo 1884-1885. Zonke lezi-ke iinkunzi zomhlaba ama-superpowers afisa ukuthi i-Africa ibe yi-sphere of influence or ibe yindawo lapho isandla sabo lomlomo wabo okhona. Ngakho kulo mncintiswano ukuthi onguye okhona e-Africa, onguye ophethe e-Africa, onguye othandeka e-Africa ngubani. Ubuhlungu nje ukuthi i-Africa kayikabi kwazi ukukusebenzisa khonoku kufunakala kwayo emhlabeni ukuthi nxa kunje iwasebenzise lawa-ke ama-powers alwela umngcele, alwela isabelo lase-South Africa ukuthi umnotho uze ebantwini, amandla aze ebantwini, le nkululeko ize ebantwini. In other words, ngesilungu, Africans have failed to take advantage of the interest economically and politically that Western and Eastern superpowers have in the continent. Behlulekile abakhokheli be-Africa ukusebenzisa ithuba leli lokufunakala kwe-Africa emhlabeni ukuthi kuze umnotho ebantwini base-Africa kuze inkululeko lenjabulo. Ngakho yikwehluleka kwezwekazi le-Africa lenkokheli zalo ukuthi lisebenzise leli thuba elihle kangaka.
Kumele ziluphathe njani izinkokheli zase-Africa lolu daba?
Kumele ziluphathe ngokuthi njengoba linamazwekazi angaka, linaziqhwaga zomhlaba, lifuna lokhu lalokhu e-Africa, nathi sifuna lokhu. Kube nokuntshintshana, kube lama-trade-offs, njalo kube nama-concessions ukuthi hayi mali izogubha igolide kuleli, yakhani izikole ezingaka, ligubha imigwaqo engaka, lakhe amabhilidi angaka. Kwenzela ukuthi umnotho lo ngaphansi kwenyawo zama-Afrika, ama-Afrika awubone, awuthinte ngezandla, awuphile. Asilukho okwenzekayo. Okwenzekayo ukuthi bayabuya bezovuna, bathatha abakuthathayo bahambe. Sisibale sile mlindi engelagolide, imlindi engeladayimana, njalo lokho silambile. Bekumele ukuthi ngayo iinkokheli zase-Afrika ziyakwenza ukuthi hayi sizodla ngesilakho. Lokho kufunwa yi-China, lokho kufunwa yi-Russia, okufunwa yi-America e-Afrika, bazokukhokhela, bazokubhadalela. I-Afrika isalela iphefumula ngcono. Akukenzakali lokhu ba.